ekhuluma emkhosini wokuthakazelela ilanga lakhe lokuzalwa eMatobo ngomgqibelo, uMongameli Mgabe uthe uzaqhubeka esembusweni ngoba uZulu uyamthanda, kanti njalo kakho ongabusa ilizwe kuhle njengaye. Uthi uhulumende wakhe uyabaqakathekisa abasakhulayo ngoba beyibo ikusasa leZimbabwe, okungamazwi amukelwe ngenjabulo ngosakhulayo weZANU-PF umnumzana Andifasi Banda.
Ukusikhuthaza kakhe lokhuyana lathi kuyasinika intshukutsho njengabasakhulayo ukuthi sokufanele lathi singene ezikhundleni or ebuhlalweni ezinjengabokhansili lama-MPs. Simele ibandla leZANU-PF.
Umbuzo odida abanengi ngothi kanti bona abasakhulayo abasekela uMgabe kuyini abenzela khona lona ilizwe elimi manzonzo lemisebenzi ingatholakali? Uyaphendula umnumzana Banda.
Okokuqala ngathi ukunikeza abantu abamnyama umhlabathi esizweni seZimbabwe. So thina siyamsekela lapho khona lokho asebenzela khona nangokusinikeza imisebenzi.
Kodwa umkhokheli wenhlanganiso ye-Education and Unemployed Youth Forum of Zimbabwe umnumzana Zenzo Nyoni uthi abasakhulayo beZANU-PF akulalutho abalutholayo kuhulumende ngaphandle nje kokusetshenziswa kuphela.
Usizi Nkomo yikuthi ontanga abeZANU-PF yilabana abangalanto yokwenza, abasetshenziswa ngendlela embi.
Uthi umbuso kaMongameli Mgabe ngumbuso omubi njalo ofundisa ontanga into ezingalunganga eziza kwenza labo babe ngabakhokheli ababi kwela kusasa.
Umbuso kaMgabe ngumbuso oncindezelo njalo ufundisa ontanga ukuba bebe ngontanga abazakhula bengathembeki.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda uthi abasakhulayo beZANU-PF basekela uMgabe ukuthi aqhubeke ebusa ngoba nguye yedwa umkhokheli abamaziyo.
Kabakaze bamthole omunye umkhokheli ngaphandle kukapresident uMgabe, ngakho kungaba zimanyana kakhulu kuba ukuthi bacabange ngelinye ilanga sokulomunye umkhokheli welizwe leZimbabwe.
UMgabe ukhuthaze njalo uhulumende wakhe ukuthi evuselele uhlelo lweNational Youth Service lona olusolwa kakhulu nguZulu, esithi injongo ngeyokulolonga ontanga laba ukuthi bahlukuluze abantu ngesikhathi sokhetho. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo.